Lanxa esekelwa ngabaningi, okuvezwa yikwanda kwabantu emihlanganweni yakhe yokukhankasela usekelo kukhetho, ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kusesekhona asilela kikho okumele akulungisise. UChamisa uzelwe mhlaka 2 Mhlolanja ngomnyaka ka-1978 ngabazali uMnumzana Silvanus Chamisa lonkosikazi wakhe u-Alice esibhedlela se-Roman Catholic se-Silveira Mission eMasvingo. Imfundo yakhe ye-primary le-secondary uyenze esedolobheni leMasvingo. Uthe ngokuphutha izifundo zakhe ze-A-level waya ekolitshini le-Harare Polytechnical College okulapho aqala khona ukuveza ukukhalipha kwakhe. Wakhethwa ukuba yinkokheli yezifundi zemakolitshini eye-Student Representative Council ekumnyaka wakhe wakuqala ngomnyaka ka-1998. Emnyakeni munye uChamisa waxoshwa kulelo koliji esetheswa umlandu wokuphatheka kundaba zokutshengisela kwenkokheli yezifundi bekhonona ngokwenza kwahulumende kowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngaleso sikhathi. Ngomnyaka ka-1998 ukhethwe ukuba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini iZimbabwe National Students Union, ZINASU. Ukuphatheka kwakhe kule nhlanganiso kubikwa kwaletha inguquko enkulu kundlela amakolitshi abekhokhelwa ngayo kanye nezombusazwe elizweni. Kuthe ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo ngomnyaka ka-1999 ikhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai waba ngomunye wezifundi ngaleso sikhathi ezaphatheka kakhulu kwezombusazwe ngaphansi kwalo. Ubuciko bakhe kwezokwanelisa ukukhuluma uChamisa bumenze waphatha izikhundla ezehlukeneyo ebandleni leli okubalisa esokukhokhela abasakhulayo ukuba yisikhulumeli sebandla ekukhethweni kwakhe kuCongress yomnyaka ka-2006 lokuba ngobona ngezokuqoqwa kwenhlelo. Ngomnyaka ka-2003 uChamisa waba ngomunye wabasakhulayo abenelisa ukungena edale lephalamende esiyamela iKwazana East eleminyaka engama-25 kuphela. UZulu weKwazana East utshengise usuthiseka wakhe ngaye waqhubeka emkhetha ukuba amele edale yonke le iminyaka. Ngesikhathi sohulumende womanyano ngomnyaka 2009 wakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kwaba nguye oyemncinyane kulabo bonke kuhulumende. Khathesi uncintisa kukhetho lukamongameli enguye omncane kulabo bonke abakhona abangama-23. Abasakhulayo elizweni okubalisa uMnumzana Luyanda Bhunu wasemzini weGlenlawn uthi kungalesi sizathu ke befuna aphiwe ithuba uChamisa angene embusweni njengoba lesi sekuyisikhathi senkokheli engontanga nxa kukhangelwa okwenzakala emhlabeni wonke jikelele.
Even singakhangela kuma-manifestos akhe ngani kulezinto ezibambekayo as compared kwalezi esizibonayo from ezano, kungani bakhuluma ngezinto ababezenza kudala ebhathini bazehluleka ukubana bezilungisise. So uChamisa ngokumbona kwami mbona ngani ngumuntu ongabuya elendleko liyana ukubana athuthukise ilizwe njalo lama-policies abuya lawo ngama-policies abamba sibili ama-issues a-affecta iZimbabwe like khathesi esiphila kuyo indaba yakhona.
UBhunu uthi lokho kukhalipha uZulu akhala ngakho ukuba kuyasilela kuChamisa kuzokuba khona ngokuya kwesikhathi.
Asingeke simvalele phandle ngoba laye uyazama cause nxa sikhangele labo ababekhona abadala abakhona labo babesinika lathi ama-promises ngokuya kwesikhathi azange sibone lokhu ababekwenza. So mbona ngani kulokho akukhulumayo kathesi singabekezela sibone ukuthi uyenza njani, then labo abamlandelayo maybe sebengamncedisa ukuthi ebone laye izinto ezingcono ezokwenza ezimpilweni zabantu. So i-wisdom angeke sithi ikhona or ayikho, kodwa into engavela ngokuya kwesikhathi.
Kodwa bakhona bathi useseluhlaza uChamisa laba ngababalisa uMnumzana Sikhumbuzo Mangena waseZibarasekwa Extension.
Lingakhangela i-history yakhe ukuthi wangena njani esikhundleni nokuthi ama-election aphakathi kwephathi yakhe wayenza kanjani. Abantu abanjabo Jesse Majonge bagcina sebengabaphumayo besithi abancedwanga ngezikhalazo zabo. Into ezisitshayisa ikhanda ukuthi sithi ngumuntu ozakwanisa ukuthi alethe ukutshintsha okupheleleyo ehumbeni uzatshintsha ukulutshwane nje athi sethinji
izehlakalo ezaba khona ekubhubheni kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni kwawonalo umnyaka ingcwethi kwezombusazwe zithi ukwenza kwakhe kwaba liphutha elikhulu njengoba wehluleka ukulandela iziqondiso lemithetho ekusisekelo sebandla lakhe lokhu ngobunye kwalokho okumthikazisayo kakhulu umangena ezibuza mihla yonke ukuba uChamisa uzokulibusa njani leli lizwe nxa ethe wangena embusweni
khonokho ukuthi usamutsha akala 15 akwanisa ukuthi ayidonsedonse njengabanye ababekwenza yikho okungenza ukuthi maybe even amalunga ama-non-governmental organizations amkhangelisise athi hhayi lapha sephula umthetho labanye amaloya
umnumzana Tshenetsani Ntungagwa ngenye yengcwethi ecubungula ngezombusazwe ethi usadinga ukuba asizwe uChamisa
umbuso wezano wathiya isiko elingaqondanga elizendlela umuntu onguphangisela ukuthi athe isihlalo laphana uChamisa ezethatha isihlalo ku-MDCT ukuhamba kukamoyeni yeluTsvangirai angeke ngathi khona wayenza into eqondileyo kodwa-ke okwakathesi i-MDC ihamba ngoChamisa yikho lapha esikhona singamthemba singamthembi kodwa-ke yena akulwisayo kwelahla icele hayi kwamkhambela
ngaphandle kwalokho uChamisa okumele akulungisise uNtungagwa uthi ulakho ukuba yinkokheli elozwelo kuZulu engelalunya
obunye ubuntu ngobukhokheli abubona ngumnikazi okunye buphiwa ngabantu ukuthi seziswele ingcwezi ngamagwala amaningi engxenye wena ngokanjani ungaya phambili sokuyikho umuntu useyinkhokheli kunjalo akusho ukuthi nguye okade ngaba yinkhokheli engedlula bonke ngokuplana into zakhe hhayi kodwa okwakathesi mina uChamisa kulutshwane engamsola ngakho
isikhulumeli sikamnumzana Chamisa uDr Nkululeko Sibanda umchaza njengomuntu olakho ukuba yinkokheli uqobo engaphiwa ithuba lokuba ngumongameli
kube ngumongameli webandla eliphikisa kwezokubusa owokuqala ukuthi hhayi i-politics zethu kasingazenzekulisana nezokuzondala kakhulumeli kakhulumisanani ngendlela ezinhle siyambona ebhalele incwadi ku-president iDimnangagwa sithi yena hhayi kake sihlangane ke sibone ukuthi ngathi kubangwa lelizwe njalo singaqhubeka silizwe njalo siya phambili sibese sibona upresident ed ephendula ngendlela engatshengisa ukuba mdala etshengisa ukuba mnani nxa ukhangele ngezenzo zabo upresident Nelson Chamisa wenza ngalo kuye mdala ngo-president u-ed
ukukhalipha lobuhlakaniphi uSibanda uthi kungelani lokuthi umuntu umdala onganani kuyinto ephakathi kwakhe umuntu
nxa kukhona ongakakholwa ukuthi upresident Chamisa ule ngqondo ezikhaliphileyo zomuntu omdala njalo ukuthi sehlakaniphe kakhulu kahle bengicela ukuthi akhuthaze upresident Mnangagwa ukuthi bake bahlangane ndawonye kulama-TV kuye kudibhethwe lapha sibona ukuthi okwaziyo njalo wanelisayo ukuma ebantwini lokhulu ebantwini njengo-president welizwe phakathi kwabo babili umbani sibafake njenqenqe
useligqwetha okwamandla uChamisa njalo esengumfundisi enguyena ukhokhela ibandla le-MDCT elalikhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ekhokhela njalo umanyano we-MDC Alliance yena lo nkosikazi wakhe uSithokozile Chamisa balendodana njalo sewaya wayafundela ubufundisi ekolitshini ele-Living World Bible College ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumezi Sigama.